isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesithathu mhla ka 27 inkwenkwezi 2020 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, unobhala ogatsha lwezempila kahle umnumzana Nick Mangwana ubike ekhasini lakhe lenkundleni ye Twitter ukuba inani lasebetholakele belegciwane le-COVID-19 seliqonge ngokuphethwe kabili kulela izolo laya kwabedlula ikhulu 132. Kuthi asebelegciwane leli emhlabeni jikelele sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu 5,618,829. Yizibhedlela ezintathu zakoBulawayo ezibalisa i-United Bulawayo Hospital, Bilo Central, Leton Groove zithole isipho sempahla yokusebenzisa ukuvikela ukuthelelwa igciwane le-COVID-19.
Sebevukela phezu kwethu, sebedura okungelangqondo, bayasidlela futhi iy'mali zethu azifiki zenele ebazalini bethu. Umuntu ukunikeza i-account number ukuba ufake leyo mali izofika ekhaya iyenele ngesikhathi leso ofisa ngakhona, kodwa akwenzeki.
AbeZimbabwe abahlala kwele South Africa abathumela imali loba ukudla kuzihlobo zabo ezisekhaya bathi i-lockdown isisenza babanjwe inkunzi libalele yilabo abathumela ngabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo.
Unobhala wogatsha lwezempilakahle umnumzana Nick Mangwana ubike ekhasini lakhe lenkundleni ye-Twitter ukuba inani lasebetholakale belegciwane le-COVID-19 seliqonge ngokuphethwe kabili kulela izolo laya kwabedlula ikhulu 132. Leli nani likwezwe ngabahlolwe eBrightbridge, Mashingo, leHarare abangamashumi edlula isikhombisa laba 76 abatholakale bele-COVID-19 namhlanje, bonke ngabavele emazweni angomakhelwane anjenge-South Africa leBotswana, ngaphandle koyedwa owaseHarare.
Abekolitshini le-John Hopkins University lakwelemelika babika ukubana emhlabeni jikelele asebetholakele belegciwane le-coronavirus sebeyizigidi ezedlula ezinhlanu lengxenye 5,618,829. Kuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula ezingamakhulu amathathu lengxenye 351,146. Kodwa asebesinde kulomkhuhlane sebeyizigidi ezedlula ezimbili 2,456,447. Emazweni awezwekazi le-Afrika asebefunyanwe belegciwane leli sebezinkulungwane ezedlula ezilikhulu 119,391, labulala inkulungwane ezedlula ezintathu lengxenye 3,589, kwasinda inkulungwane ezingamashumi phose amahlanu 48,618. Izibhedlela ezintathu zakoBulawayo ezibalisa i-United Bulawayo, Bilo Central, Leton Groove zithole isipho sempahla yokusebenzisa ukuvikela ukuthelelwa igciwane le-COVID-19. Lesi sipho sivele kwabebhanga le-FBC, Asakhane, Zaphu, Econet, le-Youth Alliance besekela imizamo kahulumende ekumelaneni lokumemetheka komkhuhlane we-COVID-19 edolobheni leli. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Umkhuhlane we-COVID-19 uqhubekela phambili udida uzulu ingqondo, kodwa amankampani ahlukeneyo uzulu lamabandla ezombuso baqhubekela phambili bengahlehli ekuncediseni uhulumende ukulwisana lomkhuhlanelo. Unkosazana Sithandazile Dube obemele inhlanganiso yeAsakhane uchasisa ngesipho sabo esiphiwe isibhedlela sempilo Central Hospital asinikeze umphathi Ntambo wedolobho lakoBulawayo unkosikazi Judith Ncube.
Isakhane yimuli yamaZimbabweans that are all over the world abancedisa kakhulu ukuphathisa ke ilizwe lethu eleZimbabwe. Namhlanje ngilapha ke empilo ngilabanye bami ngilomdlala lomlungisi silethe idonation ikakhulu le isikhangelele ubhubhane lolo lukhona leCOVID-19. Silapha empilo hospital silethe idonation yama sanitizer silama face mask na thermometer lokunye nje okuchiyene lapha ekusubulethileyo namhlanje sikhangela ukuthi hayi sincedane njengomphakathi waseZimbabwe. Sithanda ukulibonga bonke bakithi abasidonetheleyo ukuthi lezi zinto zifike lapha. Sithi thank you very much.
Umnumzana Wilson Mpofu obemele iFBC uthi baphe isipho sama test kits.
Has donated ama test kits awe COVID ang 480 AUBH and 520 Mpilo. Then overall over the nations donated over 10,000 test kits, 5,000 to the office of the president and cabinet, 3,000 ago PSMI, 1,000 AUBH and 1,000 Harare Hospital.
Unkosikazi Judith Ncube, umphathi Ntambo wedolobho lakoBulawayo, ubonga abelule izandla besipha lesi sipho.
Ngithanda ukubonga, ngiyabonga kakhulu kwabe FBC leAsakhane ngedonation abayenzileyo namhla eya esibhedlela sethu impilo leUBH. Ngithanda ukuthi ngiphe uzulu ukuthi abantu bakomitted okumangalisayo bafisa ukubona sibili kungela muntu ongafa ebulawa ngolumkhuhlane. Baloyisa ukuthi sivikele kakhulu kazi lama test kits laphiweyo benzela nje ukuthi sizazi istatus sethu.
Inkampani eConnect ibandla lezaphu lenhlanganiso yeYouth Alliance baphe isibhedlela seThorngrove uncedo lokuphathisa ukumelana lomkhuhlane weCOVID-19. Umgcini sihlalo weCouncil of Elders kubandla lezaphu umnumzana Percy Bebe uchaza isipho abaziphe isibhedlela seThorngrove Hospital.
Sidonete i-12 by 5 liters liquid hand wash soap. Saza doneta i-50 by 1 kg laundry bath soap. Saza doneta i-50 by 5 liter washing liquid soap again. Saza doneta i-34 by 5 liter multi-purpose liquid disinfectant. Lokhu sizama ukuthi kuyenceda abantu abaseThorngrove. Sisenzela ukuthi umkhuhlane ungamemetheki. Esilethemba ukubana kuzabancedisa empilweni kulabo abade behlola ngulo umumo onzima kangaka.
Osakhulayo uPride Mujoli obona ukuqhutshwa kwenhlelo kuYouth Alliance uchaza ngesipho sabo kukhansili.
Isebenza nama communities ayi-3 iPhumula, Inketha, Hyde Park. Namhlanje senze idonation lapha siyenza ePhumula si reduce ama chances of spreading coronavirus. Sizamile ukuthi lati njengama youth si contribute something sibe active sibonakala ukuthi hayi silathi sikubona kuqhakathekile ukuthi abantu bethathe ama measures are correct ukuthi be reduce i pandemic le coronavirus. Si donate ama tank i2 ma 2000 liters i2 ama tank siwa donate ePhumula South la Side Park.
Unkosikazi Ashley Kutiwa wenkampani eConnect uchasisa ngesabo isipho.
Esikade sokulandela lapha ukuthi sinikeze umeya lesithi ofulawayo ama donations esewanikwe ngabantu beZimbabwe. Imali leyi ibingena kuEconnect isisebenzisa iEcoCash lama Steward Bank accounts. So ngabantu beZimbabwe abalapha eZimbabwe labaphandle kwelizwe ade benika imali yabo. Sikwanisa ukuhlanganisa together about 730,000 from abantu abangu 8,000. Sase sithatha lokho sase sithenga iprotective clothing eyabantu bethu abasebenza ezibhedlela. Yiyo ade sibuyile ukuzoyinikeza namuhla ukwenzela ukuthi la abantu bethu labo baphathiseke.
Umqondiso wezempilakahle kukhansile edolobho lakoBulawayo uDokotela Edwin Sibanda ubonye izipho abazithole kunhlanganiso lezi.
Siyabonga ke esikuphiweyo lamhlanje okuvela enhlanganweni ezintathu, enhlanganiso ezintathu. Oqala izaphu isiphe amasepa okugeza, amamops lamabhakede awokuklina kunye lamasanitizer. Lokho siyakubonga ngoba kutsho ukuthi sokuzaba lokuhlanzeka ezindaweni zethu zokusebenzela. Okwesibili, sathola i-Youth Alliance for Safe Cities. Basiphe amatanka amabili azakwenza ukuthi ama-youth centers ethu abe lamanzi ngoba siyazi ukuthi kade silohlupho lwamanzi. Okwesithathu, impahla zokugqoka zokuzivikela emkhuhlaneni we-COVID esiziphiwe i-Econet, i-Highlife Foundation, le-Cassava Smart Tech. Zimpahla ezisetshenziswa ziphindwe ingathi reusable, ukutsho ukuthi okuningi kwakhona kuyasetshenziswa uphinde ukugezise ukusebenzise futhi lama-mask, lama-gloves. Lokho ke siyakubonga ngoba kutsho ukuthi izisebenzi zethu seziyasebenza zikhululekile, zisazi ukuthi ziphephile.
Ilizwe liqhubekela phambili libhekane lodubo lomkhuhlane we-COVID-19. Lithe lisiyatshona ilanga layizolo bese kulabantu abangamashumi ayisithupha lantathu abatholakale belalo umkhuhlane. UBulawayo ulabantu abalichumi lambili abafunyanwe bele COVID-19. Sekwabhubha oyedwa, kwasila abayisificamunwemunye, sekusele ababili abalalo umkhuhlane. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje wathi ngike ngidedele uGibbs Dube esethulela ezivela kwamanye amazwe ngamafishane.
Abantu abaningi kwele South Africa abagula umkhuhlane wengqondo abasebethwele nzima ngenxa yokuthi bavalelwe ezindlini. Ilizwe leli lizama ukuvimba ukumemetheka kumkhuhlane we-coronavirus COVID-19. Abakhulume lomsakazo we-Voice of America bathi uhulumende usekhangelane kakhulu lokulwisana le-COVID-19 wakhohlwa ngabalomkhuhlane wengqondo. Abantu abedlula inkulungwane ezingamajumi amathathu, 32,000, sebetholakale belomkhuhlane lo kwele South Africa. Umongameli Donald Trump uthi ulakho ukwethula imithetho eqinileyo kumbe avimbe ubulembu bokuxhumana obe-social media ngenxa yokuthi ubone ngani buzama ukuvala ukwethulwa ngabanye abantu kwele Melika, ikakhulu abakubandla lama-Republicans ababizwa ngokuthi ngama-conservatives. Ukhulume lokho kulandela okwethulwe yi-Twitter ekhasini lakhe elithi @RealDonaldTrump emcebise ukuthi kumele akhulume iqiniso ngokuvota kusetshenziswa i-ballot voting. UTrump ubeveze ukungathakazeleli lokhu esithi kulobuqile obenziwa kakhulu nxa kuvotwa ngendlela le. Kodwa iTwitter ithe kusobala ukuthi kakhulumi iqiniso. Sokuqhamuke umkhuhlane we-coronavirus COVID-19 edolobheni le-Towa Masina kwele Madagascar, loba nje ilizwe leli lisithi kulabantu abasebenzisa umuthi wesintu ekuvimbeni ukumemetheka komkhuhlane lo. Kubikwa ukuthi ilizwe leli elilabantu abedlula ikhulu 122 abalomkhuhlane lo selihambise amasoja labodokotela kulelo dolobho ukuyahlolisisa ukuthi kwenzakalani. Ibutho elikumanyano we-US Africa Command lithi ilizwe leRussia selinike abalwisana lohulumende kwele-Libya indizamtshina zokulwa impi ezihanjiswe kulelo lizwe izolo. Ele-Russia lisekela uGeneral Khalifa Haftar ukukhela i-Libyan National Army elwisana lohulumende womanyano osekelwa ngumanyano wamazwe wonke womhlaba jikelele owe-United Nations.
Live Talk lamhlanje ku-Diaspora Forum siqhubeka sikhangela umonakalo osudalwe ligciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa likhumbule zihlobo, ngenxa yodubo lwe-coronavirus asenelisi kulinxusa ukubana lingene kulolu hlelo ngocingo njengensukwini njengoba sisebenzela sisemakhaya. AbeZimbabwe abathumela imali loba ukudla kuzihlobo zabo ezisekhaya
Bathi i-lockdown isisenza babanjwe inkunzi libalele. Kusenziwa yilabo abathumela ngabo imali lezitolo ezipha lezo zihlobo ukudla ekhaya. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
AbeZimbabwe laba abasebenza kwele South Africa bathi ukuvalwa kwemingcele sekuzela ukubuzela ababamba inkunzi emini ligwaza umhlaba. Njengoba sekunzima ukuthi omalayisha abafinyelela endaweni eziningi ekhaya basebenze, laba abafuna ukuthumela izihlobo zabo ukudla ekhaya sebefaka imali ngapha eSouth Africa ebhukwini lebhanga lomuntu olesitolo esigabeni sabo. Qede lapho isihlobo sesiya esitolo ukuyathatha ukudla okuvunyelwene ngofaka imali lomnesitolo. Kodwa kumnumzana Kolema Moyo osebenza kwele South Africa yena edabuka enyabane komqanjelwa eplumpt ukuthi ubuqili buqhamuka nxa isihlobo sesilanda lokho kudla esitolo.
Mase befika bethatha i-grocery sebephiwa i-grocery encane. Incane impela ithola ukuthi okugcwala i-checkers kuphela. Okuyinto esihluphayo isihlukumeze kakhulu thina abantu abasebenzela emazweni angaphandle.
Wesifazane weZimbabwe okhethe kwaziwa kuphela ngokuthi unageli uthi intengo zokudla zikhwela nxa imali isendleleni. Kanti awuliphiwa futhi thuba lokuzithathela imali yakho uyethenga kwenye indawo.
Kanti shiwo kumi kuna ukwenzakalayo wendaba zezimali. Kanti yona into yangikhona nale iyaphela nini. Bomalayitha bebuya emakhaya ngoba kuzima. Ngoba amadoda lokhu hayi ungathatha i-grocery sebekunika i-cash back $28. Then i-rest of imali liyana uyathenga ngayo yonke uyathatha i-grocery.
Kodwa ke unkosazana Ntombi Ncubo osebenza kwele South Africa edabuka eChingwe koShangwa ePlumtree uthi ubutsotsi obukhulu benziwa yilabo asebehlume igoli yonke bezibiza money sending agents ngolwemzini.
Sebevukela phezu kwethu, sebedura okungelangqondo, bayasidlela futhi iy'mali zethu azifiki zenele ebazalini bethu. Umuntu ukunikeza i-account number ukuba umfake leyo mali izofika ekhaya iyenele ngesikhathi leso ofisa ngakhona, kodwa akwenzeki. Hayi, sithwele nzima mahlabezulu ngalama ejenti.
Umnumzana Gretman Mkhwebo uthi okwenza kube segcekeni ukuthi laba bantu ngogubuzela yimali abayibhadalisayo ukuze uthumele imali yakho ekhaya.
Cabanga nje uthumela 100 rand umphathisa ngo 20 rand. Abanye bafuna bo 25 rand, abanye bafuna bo 35 rand. So cabanga if manga uhambisa imali efika bo 2000 rand ukuthi uyobakhokhela malini. Njalo leyo mali ithatha isikhathi futhi ukuthi itholakale ekhaya. Okumele umuntu abambe iline yokulinda leyo mali. Ngapha bala kudla. Okunye nje siyabekezela ngoba uyabe ungela choice just ukhayela ukuthi as long imali ifikile ekhaya. Okubuhlungu ke ukuthi siyalayelana ukuthi iphathisa lwana noma ungamazi as long as uthi account number. Okuyinkinga ngoba imali zigcina zilahleka.
Inengi litho kubuhlungu ukuthi lesi simo kungathi sizaqhubeka sinje kuze kuphele inhlelo ze COVID-19 zokunqatshelwa kokuhamba kwabantu phakathi kweSouth Africa leZimbabwe. Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedict Nhlapo.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eZimbabwe ususebenzisa isatellite SES-5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Uhulumende weLebhilithane useyekethise ezinye zezinqumo zohlelo lwakhe olwe lockdown esithi amankampani kanye lezikolo ezemfundo yaphansi eye primary kuzamele kuvulwe mhlaka 1 Nhlangula. Iningi labantu bakulelo lizwe lokhu lilokwesaba besithi umkhuhlane lo awukapheli ngempela. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisaspanda usethulela lolu daba.
Abantu sebevunyelwa ukutshaywa ngomoya bephuma ezindlini kodwa bavunyelwa ukubuthana kumbe ukuvakatshelana. ukekethiswa kweziqondiso ze-lockdown lokhu kutsho ukubana abantu abaningi sebengabuyela emsebenzini kodwa ke iningi liyesaba ukuthi lingathelelwa i-coronavirus. Unkosazana nabo inkosi Gabadela isakhamuzi sedolobheni le-Brighton uthi yena ngeke abuyele emsebenzini khathesi.
Abantu abakapheli ukufa khona kuzabuya enye i-wave bigger than the one before. Angibuyeli emsebenzini ngoba abantu baloke besifa. Baloke besifa. Uma kuyikubana bangasixotha lowo msebenzi ongcono ngixotshe. Kodwa ngiphila ngizadinga omnye umsebenzi somewhere.
Nesikhathi se-lockdown iningi labantu belihlele emakhaya lingasebenzi. Lanxa lilokwesaba ukubuyela emsebenzini kodwa ke ayikho enye indlela yokuphila. Umnumzana Thompson Nqampofu we-Bradford ngomunye wabo othi uzototobela khona.
Izinto zonke zimile manje akulanto ehlanganayo and sisemuva kukho konke. Njengamanje osokuthiwa kumele sibuyele emsebenzini. Uzizwa umuntu esesaba akwazi ukuthi ubambe kuphi uqale kuphi. Uzizwa umuntu esesaba akwazi ukuthi ubambe kuphi uqale kuphi. Uyaforced ukuthi uzizwe ukuthi uhambe emsebenzini ngoba kulokunzima esibhekane lawo ngoba sikwazi ukuthi ikhona le iwuphi njalo izaphela nini.
Omongi kabazange bame ukusebenza. Esinye isizalwane seZimbabwe esikhethe ukuzibiza ngokuthi uMandlo wedolobheni leBristol ukhuthaza ababuyela emsebenzini ukuthi bazivikele.
Silazi izembatho zokuvikela kodwa ungeke ugrante ulomkhuhlane ukuthi uhamba njani. Olabavikelekileyo uyabathatha, abangavikelekanga uyabathatha. Lezi nsuku ungantwa kupholile kodwa kuphola kwelinye ihlangothi lomhlaba. Kwenye ingxelo yomhlaba uzethwa sokuqalile. Lomkhuhlane kasikwazi bakithi kodwa ufanele sizame ukuvikela ngazo zonke indlela ezabe zifakwe ngohulumende ukuba sivikele kanjani ukuze siphile.
Umkhuhlane we-COVID-19 ubulele izalwane zeZimbabwe eziningi kweleBrithani. Ngemva kokulahlekelwa ngumphefumulo ngalo mkhuhlane abanye bayatshiswa, abanye bayangcwatshwa khonapha kweleNgilandi, kukanti abanye ke bonke bamelele ukuyabekwa ekhaya eZimbabwe. Ubaba uLazarus Ndlovu wabhubha mhlaka 1 May. Umzulu wakhe ke umnumzana Colette Mkandla uthi bamelele ukuthi ayebekwa ekhaya.
Wawa endlini bambizela iambulance. Hayi, kwehlula sibili kuthiwa bazama ukumresuscitate kukhanya kwehlula impela bayazama abantu benkosi kodwa hayi. Manje ngali i-lockdown lokhe sizama amalungiselelo ukuthi ayekhaya. Kwakhathesi hayi kumile akulanto ehambayo sibili besikhuluma labo CJ Riley labo bathi hayi ziningi izidumbu ezimelele ukuya ekhaya. Umkhuleko wethu ukuthi kuvulwe. Bekuyisifiso sakhe esikhulu kube nanxaya kungenzakala lokho osekwenzakile ayebekwe ekhaya ayelala labazali bakhe. Nisiyabonga ngozwelo lwenu nama messages.
Unkosazana Catherine Skangele Ashward usebenzela abezempilakahle lokulondoloza kwezimuli edolobheni leLeicester uxwayisa uZulu ngecoronavirus.
Simple advice ukuthi nxa ukuthi libuyifuna ukubuyela emsebenzini njengoba uhulumende esevula ukubana sibuyele emsebenzini, into eqhakathekile ezihlobo zami kubana lizinanzelele. Nxa kuyukuthi umsebenzi wangkhona kuyasebenzeka, licabe make sure ukuthi liyayikhipha i-social distance. Asihlangane nini hlobo zami kulabo FaceTime, siyabonana kulobo bo FaceTime, sixoxe nini, sibonane kuma video calling ngoba ukuthi sibuyele futhi siyaqala kuba yigroup umkhuhlane lo usesekhona awukapheli.
Sebenza inkulungwane ezingamachuma mane 40,000 asibebulwe umkhuhlane we-COVID-19 kweleBrithani. Njalo inhlanganiso zabameli abeZimbabwe zithi sebangamachumi ayisithupha lane 64 abadabuka kweleZimbabwe abathethwe yilo mkhuhlano. Njalo inani leli lilakho ukuba lisedlula lapho ngoba abanye kabazisi lezi nhlanganiso ngokufelwa kwabo. Imele Studio 7, igama ngu-Ezra Chisa Sibanda.
Kwezemidlalo, isikhulumeli senhlanganiso ebona ngezomdlalo wenguqu eyeZimbabwe Football Association, uXolisani Gwesela, uthi ukuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19 kuphazamise ukulungiswa kwenkundla ye-Barber Fields kanye leye-National Sports eseHarare. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukwesele ubekhuluma ngesikhathi kuzokhangelwa umsebenzi osuqhutshwe enkundleni eBarbara Fields phambilini kokuba linkundla izohlolwa ngenyanga kaNhlangula ngabe first instance body.
Te sibuye lapha emagumeni eBarbara Stadium koBulawayo sizobona ukuthi iBarbara Fields kuyini sokulungisiwe. Ngokwazi kwenu iCAF ike yabuya inyanga eziphelileyo izokhangelisisa ukuthi kuyini okungenziwa ukuze iBarbara Fields ilungisiswe esithi ngesikhiwa ibe nama-standards okumele kube khona kuma-stadium. So lapha sithi ngesilungu preliminary inspection. Inspection nje esaqalisa ukuthi sibone kuyini olungisiwe, kuyini esingabatshela bakwenze. Sizabuya ekuqaliseni kwaNhlangula sesitshaya inspection sesile team ye first instance board.
Izinto okumele zilungiswe ukuze inkundla yeBarbara Fields ivunyelwe ukudlalelwa imidlalo yezinga laphezulu ngezigoqela ukuba utshani enkundleni kumele kuhlale buluhlaza tshoko, amakamelo okutshintshela abadlali kumele aqheliswe, indawo ezihlala intatheti zindaba kumele zilungiswe ukuthi lamasango okungena ngawo izibukele kumele abe ngawo igesi. Ukwesela ukuthi umsebenzi wokulungisisa lokhu usuke waphazamiswa yikuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19.
Siphazanyiswe umkhuhlane lo osusihlasele i-coronavirus. Umsebenzi wasufuza ukuthi ube uqedile ngesikhathi. Khonokho labe CAF sangatshela ukuthi labona umkhuhlane lo osumemethekile uzuhlasele nje lowo mkhuhlane. Kodwa sizazama ukuthi silungisise.
Ngemva kokuhlolwa kwenkundla eBarbara Fields kanye le-National Sports okuza qhutshwa ekuqaleni kwenyanga kaNhlangula, abenhlanganiso yezifa bazabhalela abenhlanganiso ye-CAF bebanxusa ukuba bazozibonela lezo nkundla ukuze batsho ukuba sezilungile loba hatshi ukudlalelwa imidlalo yezinga laphezulu. Okwakathesi zombili lezo nkundla zivunyelwe ukuba kungadlalelwa kuzo imidlalo yamaqembu abasakhulayo kanye leqembu labesifazane elama-Mighty Warriors. Phambilini kokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19, iqembu lama-Warriors bekumele lidlalele imidlalo yalo yangekhaya emazweni yangomakhelwane ngoba inkundla zakuleli zitholakala ezingekho esimeni yesihle. Ngiyimele iStudio 7 koBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Namhlanje yaqhutshwa umoya uthandaza Nkosi yami, ngiyacela mani kanye nawe Nkosi
isikhathi sethu kasavumi balaleli ukuba siqhubekele phambili, kodwa singakaligwebi uhlelo lwethu lwalamhlanje. Wothi sikhangele ebezihamba phambili. Unobhala wogatsha lwezempilakahle umnumzana Nick Mangwana ubike ekhasini lakhe lenkundleni yeTwitter ukuba inani lasebetholakele bele gciwane le-COVID-19 seliqonge ngokuphethwe kabili kulela izulu laya kwabedlula 132. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.